esintwini sakithi kule iregion lapha kule isigodlo sakwaBulawayo buthiwa ukubona kanye yikubona kabili. Ngabe sizwa ngento ukuthiwa kuzokwenza umbuthano othiwa kuyademonstrate kuzokwenza ukuthi uthiwa sebehlebe sethuka umfanekiso wokuqala ofikayo kibo yisehlakalo abasibonileyo ngozibandlela lapho kwenzakale khona isiga into yakazenzakala esigodleni sakwaBulawayo ukuthi ubonakale kutshiswa izinto, kutshiswa ama-properties, izitolo zigcekezwa kusenzwana. Ngaleyo ndlela izakhamizi vele lokhu ezihlezi zisevalweni.
Sike saxoxa labo abe-MDC besithi ukutshengisela kwakuqala kwakungaqoqwanga yibo, okwabo kwande ukuba lokuthula.
Into esidanisayo thina njengezakhamizi kasalanga idemo yokuthi kumbe ngathi iqoqwe i-MDC. Into esivele singasayifuni kobulawayo yinto okuthiwa yidemo sisenziwa yikuthi lokhu esikubonileyo ngoba la ezolo kwathi kwenzakele kunjalo amaqoqi bakhona basuka banyamalala kusela muntu obabonayo nxa abantu sebephakathi kokudubeka sebenjalo ngoba into okufanele ukuthi izwisiseke lapha ikuthi abamabhizinisi kobulawayo omunye umuntu nxa ebulala ibhizinisi kobulawayo yena ngabe sithi yena ukhawulise umnikazi webhizinisi yebo ye umnikazi webhizinisi layo ukhawulile ngoba yibhizinisi yakhe laye lapho afanele aphile khona. Kodwa ibhizinisi leyo phele kufanele sazayo lesiyikhumbule ukuthi ibhizinisi ekobulawayo iyi-service provider ebantwini bakobulawayo, indingeko empilweni zabantu. Nxa i-service leyana isi-affected isibuliwe ngaleyo ndlela, abantu abadubekayo who suffer the most ngabahlali bakobulawayo. Ngikhuluma ngisenzenje isibonelo esezakeleyo ngozibandlela. Abantu bathola izimo wafica abantu sebelayina belayina ukuthi bathenga izinto sebe abantu sokuyisiminye eminye kodwa ekuhlaleni kwabo phakathi kwemizi ngale kutho kungatho kutshisiwe amashophu kwathini ethini izinto wona lawana amashophu futhi abetshisiwe Bulawayo sezasiyana ethandekile kunezakhamizi eziyizisebenzi khona phandle labo they are equally affected sebelahlekwe imisebenzi sokutheni kuzela abantu ababo sebelamba ngoba nxa ubulala lapho umuntu umthombo wakhe embisini yakhe lapha lima khona impilo vele isezini.
Izakhamizi zithini ke zona ngomnotho welizwe zifuna lulungiswe njani lolu daba nxa ukutshengisela kungasikho okuletha
kuzo? Angazi ukuthi kuya kumestridini utshisha izinto usenzani kulungisa njani umnotho welizwe. Into enkulu thina abanye bethu esikhule ngaphansi kwenkwabha zezinkokeli esezatshiyayo oJoshua Nkomo sazi ukuthi into noma isizini sinjani hlalani phansi likhulumisane lidinge indlela olecebo lokuthi ngoba indaba yomkhonomi welizwe leZimbabwe ingqobo yomuntu wonke oseZimbabwe ukuthi kathi sithi senzeni njani. Sithi thina ngulowo lalowo kabuyeli wakungqondo siyihlanganiseni ingqondo yethu ukuthi kambe asezeni njani ngaso kuthi bese sibonana indlela nxa singahlalisana phansi sikhulumisane amasu azaphuma khonapho kudingakala ukuthi senze kanjani. Ngeqiniso nthi mina ukuya kuma estridini sigijime ngitshone ngihlabela ngumuntu egida kambe kuyawulungisa na umnotho welizwe. Silabameli esabakhethayo ezweni lelo ukuthi basimele laphana lalaphana yibo abantu ofanele sibatshele ukuthi izinto zizima lelo liqiniso into zizima akula muntu ofuna ukukubalekela into zizima umnotho wethu elize kawumanga kuhle kodwa abameli bethu labesabathi bona kabangene basithungamele basikhuke yibo ofanele sibatshele ukuthi kabadinga izindlela kudingisisa izindlela ukuthi kulungiswe njani kodwa ngase sisithi thina esokuthiwa simuveni indlela zokuthi kasidemonstrateni okuthi ngalawo ma-demonstration sibonakale kubhidlizwa futhi wona lowo ilizwe ethu elivele lingamanga kuhle sibe sibhidlize belithi lokho okukhona nambona ngani yiphi izakhamizi zisithi hhayi bantu akusincedisi lokhu ngoba njalo futhi asikakuboni ukudemonstrata osukeke kwaletha umvuzo ebantwini okwaletha isithwala kwasifaka phezu kwetafula labantu.